ngeSouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezana bagcwele indawo yonke, kubo kunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadayisezi babesebedinga ilocation. Bangilandele zagijimisana sibili kakhulu ngemota ngaze ngathola ukucatsha emapholiseni yanijo police station.
Lilutholile yini usizo emapholiseni?
Sitholile usizo olwe escort sisuka emapholiseni, yamapholisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siyakhona ukucatshe khona. Njalo lokuthi siyibeke indaba yethu emapholiseni, baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ngama-cameras le moto yeFortuna eyayisigijimisa ama-number plates ayo ami njani, ukuze badinge umnikazi wayo onguye wayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutsho njengoba labona kusukela mhla ka-29 bekwatule endlini kimi ngingekho, besethusela abantwana walandela mhla ka-8 ku-Agasti bethumba unoxolo, kutshengisele sobala ukuthi laba madoda ngamadoda angahlekiyo njalo angadlaliyo. Engakutsho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi sikiso isisesikhathi sokuthi ayisancenge sibulala abantu sisidla abantu, njengoba imivele isidla isikhathi sekugurawundi ikhokhelwa ngumnangagwa nalowo obusayo. Ithemba esilalo ku-government ye-South Africa lamapholisa ukuthi bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni, bobabe yibo abazasincedisa esingathi i-protection sikhona lapha. Ngoba nxa kuyiyona yabe isehlulile, abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana, indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF, abantu bazagcina betshintshela ekwezabo izandla. Ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho, but nxa umthetho ungasasiprotekthanga, abantu bazakwanisa ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikhiwi. Ngoba umzaca angabatolerate, kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo. Bona bezaliphefu ukuthi bayabulala abantu bayenzani, yinto ezaba khona. Kodwa into engayitsho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu, ngoba iZANU-PF kathesi isibulala into esiswele usebeswele ukuthi bengenzani, sebefikele komkhonomi. Njalo so isikhathi sokuthi babone ukuthi into engcolokiwe ukuthi babulale, kanti sesikhona siphephile. Ngiyabonga isupport yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo, sibaleka senzenye ngoba umzabalazo ungomuntu wonke ukuthi silungisile izwe lethu. Ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe, kudinga ukuthi sonke sifise ukuthi abantwana beZimbabwe babuyele bayesebenza kuhle emakhaya, laba babulala zelisuku besikhundleni.